Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 19 Mfufu 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, igciwane le-coronavirus liqhubeka lisiba nganeno elizweni, kutsho ugatsha lwezempilakahle oluthi izolo kulabantu abangamashumi amathathu lasikhombisa ababanjwe leli gciwane. Amazwe awezwekazi le-Afrika ambalwa asekela eZimbabwe emkhankasweni wokususa izijeziso zenotho ama-sanctions. Kambe kunganceda na ukuthuthukisa umnotho welizwe leZimbabwe lokhu?
Iqiniso elikhona ukuthi ama-sanctions lawa afakwa, afakwa lama-conditions lezi zokuthi siwafaka ngenxa ukuthi liyenze lokhu lalokhu lalokhu.
Inani lezizalwane zakwele South Africa ezilenzondo yabavela eZimbabwe lokhu liqonga phambilini kokhetho lwezabelo oluzenziwa ngomnyaka ozayo kwele South Africa.
Ubungozi bakho ukuthi lento iyamemetheka kakhulu kuzikhungo zikahulumeni, iyande kakhulu.
Maduze nje umhlaba uhlabela uJerusalema, kathesi sokulo John Vuligate. Kanti kuyini okwenza abahlabeleli bakwele South Africa benelise ukubukisa ubugabazi emazweni athiyeneyo? Sile ngxoxo lomsakazi odumileyo owe-Studio 7 u-Ezra Chisasvanda.
Abantu be-South Africa baziqhenya ngamasiko abo. Abantu be-South Africa baziqhenya ngokwenzakala ngasikhathi lezi, isikakhulu isikhathi lesi emakhasi okuzilibazisa lawo ke-social media.
Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Le-coronavirus liqhubeka lisiba nganeno elizweni, kutsho ugatsha lwezempilakahle oluthi izolo kulabangamashumi amathathu lasikhombisa 37 ababanjwe leli gciwane, kodwa akula loyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Lolu gatsha luthi bonke ababanjwe leli gciwane ngabalithelelwe elizweni. Afrika ambalwa asekela eZimbabwe emkhankasweni wokususa izijeziso zenotho ama-sanctions. Kambe kunganceda na lokhu kwezombusazwe lezomnotho elizwe? Abameli bamazwe angomakhelwane bathembise ukusekela uhulumende ngomvulo ozayo okulilanga elibekwe eceleni ukukhuthaza amazwe omhlaba ukwekethisa izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF lamankampani alobudlelwano leziphathamandla lezi ukuze zisuswe. Kodwa abanye abafana lolwela ilungelo loluntu umnumzana Bekezela Madumafuzwayo bathi lokhu akusoze kuphathise ngalutho nxa uhulumende engalandeli imigoqo eyafakwa phambilini kwezijeziso lezi ebalisa ukungephuli ilungelo likaZulu.
Ukubilokhu ihlaba umkhosi ngendaba yama-sanctions, isenza ngathi kuthiwa ama-sanctions aseyenza umonakalo omkhulu kakhulu eZimbabwe. Bona iqiniso belazi ukuthi kayisiwo ama-sanctions lawa ayenze konke lokhu esikubonayo okuhluphayo elizweni. Iqiniso elikhona ukuthi ama-sanctions lawa afakwa, afakwa lama-conditions lezi zokuthi siwafaka ngenxa ukuthi liyenze lokhu lalokhu lalokhu. Lingalungisa lapha lalapha lalapha sizawakhipha. Awaqale eZimbabwe ama-sanctions. So kabakhangele khona lokho kwafakwayo ukuthi ama-sanctions afakwa ngokuthi kulalokhu lalokhu okuhluphayo. Beqala ukulungisa khona lapho. Betshengisa i-commitment yokufuna ukulungisa kulezo zinto. Hayi ukuthi kusibhode silokho sihlaba umkhosi sithi ilizwe lehluleka ukuphathwa kuhle ngenxa yama-sanctions.
Inhlanganiso yamazwe awezwekazi le-Afrika i-SADC isithi yona ilanga likamhla ka 25 ngelokulwisana lama-sanctions. Kutshengisani ngenhlanganiso yona le e-SADC?
Into yukona lapa yukuti amazwe e Afrika chigelele lawe SADC particularly approach yabo yendaba yama sanctions sokumele iqalise ukujinja ukuthi bebekhuluma besazi ukuthi bakhuluma into engayisiyo bembambatha uhulumende weZimbabwe ukuthi siya le support ukuthi ama sanctions kawaphume kodwa bengatsho kuhulumende weZimbabwe ukuthi hayi madoda lafakelwa ama targeted sanctions kwa sanctionwa uzibani lozibani le company yipi lani ngenxa yokuthi leze so yenza nini so ukuthi into zilungise lathi sizalincedisa sizale supporta ukuthi lilungise lokho okufunakalayo ama sanctions asuswe mbona kungasebenzela ngcono amazwe lawa awe America lawe Europe abafaka ama sanctions lawa abangeke baphongunyikinyeka nje ngokuthi bakhulunyelwe baza kwakhulunyelwa ngubani as long as okuyikho kuhluphaya kwangkhona kungalungiswanga ukuthi mhla ka 25 ngazokuvala izitolo zonke kugcela izitreet zonke kuyenziwe as long kungalungiswanga isizathu sokuthi ama sanctions afakelwane akulalutho luzahamba
ngokubona kwakho kuyaphathisa yini kona lokho abakwenzayo ukuthi babambane amazwe awe SADC besithi kususwe ama sanctions
hayi eqinisweni sibili akusoze kuphathisa lizafaka ilanga leli mnyaka kukhulunywa ukuthi asiyenze solidarity leZimbabwe ngendaba yama sanctions isenziwa kungekho eqinisweni ayibambane iSADC ibambane leZimbabwe ianalyze kuhle indaba yama sanctions ithi ukuthi alright madoda asiyenzeni speed indaba yama sanctions eZimbabwe iphele ngoba kungaze kukhulunywe ukuthi laba bantu amazwe lawa afaka ama sanctions yiziqoqodo lezane zokuthi into bangayibeka bayibekile njoba libona besihlala mnyaka yonke reviewer bengahlala phansi bereviewer bathi awutshintshanga lutho asibopheni ngamandla ninyakolandelayo behlangane akutshintshanga lutho asibopheni ngamandla belokhu bengezelela abantu abafaka kuma sanctions so iSADC ayibe truthful kubanje indaba le yama sanctions ngeqiniso kubonakala ukuthi kambe singaphuma sombulelo bani endabeni yokukhipha ama sanctions lawa okuhlala ukukhulunywa ngawo aphele sibona ukuthi uhulumende wezana uPF kungaphuma ama sanctions ilizwe uzaliphatha njani akhale ngani okuzalandela izingxenye enxa kuzaqhubeka kusala ukuthi ilizwe livuke sibona ukuthi uzaqhunywa ngani okulandelayo
umnumzana bekezela maduma afuzwayo ngolwela ilungelo loluntu ubekhuluma ecingweni le studio 7 eseGwanda kwele South Africa ezizonda abavela eZimbabwe lamanye amazwe lokhu liqonga phambilini kokhetho lwezabelo oluzenziwa ngomnyaka ozayo lokhu kube sobala ngeviki edluleyo ngemva kokuba omunye untombazana elobe enkundleni yeTwitter esithi kasoze amukele ukuthengiselwa ukudla ngabokuza ngoba wayethengiselwa ukudla e-restaurant nguntombazana weZimbabwe ingcwethi ecubungela ezombusazo omnumzana Zenzo Nkomo uthi kunezizathu ezibangelwa yilokhu ezivalisa ukhetho lwezabelo oluzenziwa kulelo lizwe ngomnyaka ozayo umnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungela ezombusazo
okukhona ukuthi kuliqiniso ubungozi bakho ukuthi lento iyamemetheka kakhulu kuzikhungo zikahulumeni iyande kakhulu ende asiyiboni inqando okusokuthanda ukupha amandla kakhulu manje yiyo lento ekhona ecorona ngoba abantu abaningi balahlekelwe imisebenzi so sekungathi kuthiwa nale ekhona esele enabantu bangaphandle abaphume ukuze kungene abantu beSouth Africa so leyo into ekhona futhi sisazoyibona maybe izinika amandla kusiya phambili
ngokubona kwakho kungakubangelwa yini khona lokhu osekusenzakala kathesi ngoba sike sabona phambilini kusiba lokulwisana ngemhlobo lokuthiwa izenophobia kodwa kungani sokuthatha elinye ihlandla elehlukeneyo ubona njani
kuza qhubeka eqinisweni kulithatha lelo hlandla elihlukeneyo ngoba sikhumbule futhi ukuthi angithi next year lapha kunokhetho lolo local government ukhetho lwasekhaya izigameko ezifana nalezi zizokwanda kakhulu njalo nehulumeni obusayo we-ANC simbona engayikuzisukumela ngoba phela sibheke okhethweni lapha eSouth Africa uhulumeni ufuna ukuthi athole amavoti uma singathatha kukhetho olwadlulayo sabona iANC isiqala ukuluza kakhulu emadolobheni amakhulu uma lokho kungaqhubeka singabona umbuso weANC ulimala kakhulu
bona bebaningi na abalengqondo efana laika yona lowo esizwa ukuthiwa uthe nakafuni ukuthengiselwa ngumZimbabweni
babu Gandhi lena yinto eningi engingakusho mina ukuthi indlazana labantu beSouth Africa yibo ozobuzwa bekhuluma kahle ngabantu bangaphandle iningi labo likhuluma kabi lena yinto eyande kakhulu futhi nje ithemba labantu bangaphandle okwamanje uma sisiza nje emkhakheni yepolitiki selikuyo iEFF umalima siyambona esukuma ekhuluma kuma platforms amaningi enqanda ukuhlukunyezwa kwabantu bangaphandle ekhuluma kakhulu ngama Afrika ukuthi ama Afrika uma elapha kufana nokuthi asekhaya
umnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazo obekhuluma ecingweni le studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa kwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba le Herald lithi sokuvezwe ubungilimbane bokuthengisa impumela yokuhlolwa kwegciwane le coronavirus lapho abasebenza esibhedlela seChitungwiza lese Salim Kabe Hospital bebebhadalisa abantu ukuphiwa impumela itshengisa ukuthi abalagciwane le coronavirus bona bengahlolwanga. I-Herald ithi abantu laba babalisa onogada abasebenza e-lab labo ngikazi kade bebhadalisa US$20 le-US$40 ngamuntu ukuthi aphiwe izatifikethi ezenza umuntu enelise ukusuka elizweni eye kwamanye amazwe. Iphephandaba le-Chronicle lithi kulabantwana besikolo se-Loreto eNkabazwe abatholakale esikolo besenza ezecansi bendawonye okuthiwa ngesilungu i-group sex. Abantwana laba babikwa sebemiswe isikolo kodwa abazali babo bayachinga besithi abantwana laba babanjwa ngenyanga kaNhlolanja kodwa khona sebemiswa isikolo kathesi bona sebezabhala imihloliso. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Njani isizwe lami ngikhululiwe ngidinga umama wami owangithiya ngimncane engithela ubaba wami so yishuwa ngicela ngiyimdingise kakhulu ngoba ngiyamdinga kakhulu umamami wangithiya ngimncane vele kubaba so baba lwaye sewabhubha ngilalwazi kakhulu ngaye kuthiwa wayengusethukile ezalwa eplampe kwezimnyama wayengusethukile ndlovu so akunengangazi lutho vele ngaye kuthi wayezalwa kuphi umuzi angikwazi ngoba vele wangithiya ngimncane engithiya kubabami wangithiya ekilani ku-144 so ngiyamdinga kakhulu mamami loba yena sewathona kodwa izihlobo zakhe izeni zidingayo
yebo basakanzestudio 7 mina engikhulumayo ngusis umanyazi wasendaweni yasegwanda south esigodweni esinyama enyokeni yebo yesu ubaba umagalela nyamuzi uyakhuluma hhayi uyakhuluma ubaba uyakhuluma umuntu omdala bani uyakhuluma but baba into okhuluma ngayo ayisiyo baba ayisiyo umakhuphe nguye we-MDCT MDC uqobo nalokhu ukuthi abantu abelokhu bekhuluma besithi umakhuphe akala bantu balamanga singakhuluma into elingayaziyo thina sikhona mama thuku sikhona and sikulindele 2020 siyangena 2023 siyangena embusweni siyangena Chinese and Agalaban. And the Chinese Amuya is an uncle. Then I don't want to talk to Izan. Izan Chinese. Can it be for Gima? Gina is for Scatucari. Why I say your son? And the Chancellor, I feel food. And I feel food. And that's in bad.
Linjani wesazwe studio 7 lonke likhona lapha ngisemeni ngasiyabonga ngomsebenzi ophathela wona ungandiyaqhubeka linjalo keep it up into enkulu lapha siyibona indlala enkulu sini ngoba ma unazelela abantu wayehlule khona yibuyabhadala ndela enhlanyelo kadiholo walutshwana abantu abakwanisa ukubhadala kutshengisa ukuthi abantu imali abalayo into kuthiwa yimali yezohlupho ukudla kugcwele sikezitolo kodwa imali ezandleni zabantu kayikho yonke into istak akula mali siyakhuleka ukubana unkulunkulu ngabe uyangenela ezulwini abantu basuzobokulima jike khona apho elinjani sachaneli nasice samncedisa mlilo ngesaint joseph abraham kati tommy ithi uvuka njani budiza ijike khona apho sisidadewethu benadet ngwenya ithiphile mpilo ende uphile ukuze ukhokhobe nazelela i-coronavirus lokhu isakhona noma sekuvuliwe sithi thina asiziphatheni kahle njengabantu abakilini ukuze sivikeleli gciwane le-COVID-19.
Sanibonani abantu bakithi linjani ngezindawo. Hayi mina vele ngizohlala ngikhala abantu bakithi ngalezo. Kathi abantu bakithi why bengake bebambane kube yimfe eyi-1. Abantu beyenze iqembu eli-1 ukhutshwe lezaro fifi le. Abantu bekebekele ukwenza amaqembu amaningi angapheliwe. Abantu abazame ukwenza iqembu eli-1 ukhutshwe lezaro fifi le. Abantu bekohlukane ke ingaphuma le-party ngoba ayikho i-party eyinkinga njengezaro fifi. Akula mkhuhlane odlula izanu-PF. Ubhizi kuthiwa corona nje kuqambele i-corona manga. I-corona izanu-PF eceda abantu elizweni. Kathi abantu babasuku zonke abantu kungabamangazi. Phela abaningi abantu ababulawa elizweni laphana bengayazakala abaningi. Abanye benyamalala. Kodwa kuthiwa i-corona iqanjelwa manga. I-corona kungumnakakho labantu bakhe bezanu-PF. Abantu bayathunjwa suku zonke ekhaya laphana. Abantu bayathotshwa. Abantu bayabulawa. Baningi abantu abanyamalala ekhaya laphana bengabonakali. Hayi abantu bengakhali sebezokhala manje nge-corona. I-corona kuni icanjelwa manga before i-corona vele ingakafiki abantu bebebulawa ngumnankakwe bebulawa ngumgabe sekuzathiwa corona manje ngoba i-corona iyasukela. I-corona izanu-PF. Abantu bakithi into ebabulalayo kakhulu yibugovu. Abantu bakithi bafuna ukusebenzela izisu zabo. Kube ngangabantu abafuna ukusebenzela ilizwe kube ngabayahlangana abantu beyenze iqembu eliyi-1 kukhutshwe lezanu-PF le manje omunye nomunye usebenzela isisu sakhe. Manje ke kuzoba wesi sekungene okhaliphali phugeni emakhodi la sebe yibo izanu-PF sebe sephalamende bazolungisana ephalamende othokozani kuvela kukhaliphali phugeni ngobunye ubunzima bunobantu okumele bububheki
sabona msakazi westudio 7 njani amina ngiyaphila ngilapha kobulawayo bengicela ukubingelela abasenkayi le komajoyi osizisi labomama umadube unathandeka lothandeka khona ngapho ye kuhle sibili hhayi lockdown bantu aye ayinzima
njani kusasa hayi thina siyaphinda thina sekuwadini sekusiza rothi wadi 13 selesimanga esikhulu sebili esingapha wadi 13 kulesiyakelo ekhitshwe ngupresidi ukuthiwa sihoniswa abantu mahhara ukhansela wethu lo labo babhalane bakhona bathi kumele sibuye sithwele ama-tirings asikwazi ukuthi inhlanyelo leyo ikhitshwe uhulumente ngapha abakhansela wona sefuna ama-$10 ukuthi xa wena $10 awuyiphiwa inhlanyelo asazi ukuthi ukhansela wethu lo owadi 13 nawo labo babhalane bakhe ukuthi uhamba njani asazi ukuthi basezicali simuzele sibili kwabaphambili kubakhulu abayibo abakhipha inhlanyelo ukuthi kuphiwa abantu ngoba isiphiwo esisuke kupresidenti amakhansela sesezimali xa kambe shuwa sekela inhlanyelo kuzakuba 6,000 umuntu ngumuntu abuyethele 10 imali yabo phela le.
Sabona msakazi ungabunjani msakazi khona ngapho khona hayi thina siyaphila ngubhoqo samanzi lo okhulumayo lapha eKapa ozama khona impilo ye mina into ebengisole into yokuqala nje msakazi eish ngale lokhu zenyama uyidlulisa ifike endlebeni zabo nabo abakhulu bakhona abaphetheyo. Yabona leyo qembu lelo kuthiwa izanu lelo liyethusela abantu kanti vele kwenzelani lokho. Ma ungama-elections behamba bekhampena ayethuselwa abantu kuthiwa yeyey lingalingi libhote amaqembu. Hhayi ayisiyo ndlela isiyo le i-freedom yakhona siyaziyo thina. Njalo okwesibili sicela abantu bakithi bezame ngazo zonke indlela ukuyeka la maqembu esishonini lawa akwe bakhona iqembu labantu MRP ezokwazi ukusikhulula. Bekelane nabo ukuchamisa, bekelane nangabo umakhuphe noma iyo leyo asibafuni bonke laba bantu. Khathele ngabo. Ngiyabonga Msakazi.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ake sikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Sokusele amaviki angaphansi kwamathathu ukuthi kuyiwe kukhetho lokudinga umongameli wele Melika, lanxa sebesedlula isigidi esisodwa asebevotile kukhetho lukamongameli. Ucwaningo olukhitshwe phose nsuku zonke lukhomba ukuba umnumzana Joe Biden enganqoba umongameli Donald Trump. Kodwa abanye ababalisa yena ngokwakhe umnumzana Biden bathi kusasemasinyane ukuthi kuthiwe uTrump uzanqotshwa kukhetho. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Raphael Mthombeni, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Hayi mnumzana, mina engikubonayo lapha ngibona ngathi abantu lonyaka bazasukuma ngobuningi babo ukwedlula any other time ukuthi bayevota. Ungakhangela nje lokhu abathi i-early voting kuyatshengisela ukuthi hayi abantu bazaqukuma sibili. Lokho engakwazi ukuthi baguqumela bani phakathi kwabo bobabili. Kodwa ke umuzwa wami uthi baguqumela uBiden ngoba ama-Democrats ayaziwa ngokuthi ayaphanza ukuyavota ukwedlula ama-Republicans. So ke lapha engikubonayo ukuthi nxa bevotela umuntu oyedwa abantu abaningi, ama-results akhona awasoze abe lohlupho lokuthi kutshone kudingwa ukuthi owinileyo ngubani ongawinanga ngubani. Mina yikho engikubonayo ngoba nxa ungakhangela insuku zonezi ezingakafiki iviki sekuvota abantu abangaphose babe 25 million kutsho ukuthi hayi abantu bayasukuma sibili lonyaka. Ziningi izinto ezibenza basukume.
Umbuzo wami wokuqala, ungasitshela ukuthi ubona njani okwenzakalayo ikakhulu sesibona ukubana amalanga ukuthi kuyevotwa asaseduzane, kuhamba njani ngokubona kwakho?
Impendulo ngiyiphile ngaphezulu lapho emfowethu ukuthi nxa njengoba abantu besukuma ubuningi babo beququma besiyavota, nxa kuyikuthi bavotela i-candidate eyodwa kuzahle kuphume kuthi kya ukuthi owinileyo ngubani. Nxa kuyikuthi kawinanga yena uTrump kuwine uBiden, ewina ngabantu abaningi, akulanto azayenza lapha. Umlomo kuphela ongagcwalelwa umfundlana ngoba angethi uyabona ukuthi abantu lapha kulandela i-constitution. Nxa esedliwe usedliwe la, akukho lokho okunye lokho ngumlomo kuphela abantu azayenza lapha. Lomuntu
umnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma le Studio 7 ecingweni esedolobheni le-Texas. Inyanga ezisanda kwedlula, umhlaba phose wonke ubuzithila ulingisela umgido wengoma yomhlabeleli wakwele South Africa uMaster KG ehamba lo Nomcebo Zigode, umgido othiwa yiJerusalem Challenge. Kulezi
lezinsuku sokulomgido othiwa iJohn Vuligedi Challenge.
Uyabona nawe bonke bonke bizina sinto.
Ungakalumathi umhlaba wonke umgido lo njengoJerusalema baningi kumazwe akhiyeneyo abawulandelayo. Umbuzo ngothi kanti kuyini okwenza abaculi bakwele South Africa babe lodumo kangaka emazweni athiyeneyo njengathi eZimbabwe akula sipho sokuhlabela lokucula. Sixoxa lomsakazi weStudio 7 olodumo uEzra Chipas Banda ukuze asiphe impendulo ngalolu daba.
Abantu beSouth Africa baziqhenya ngamasiko abo. Abantu beSouth Africa baziqhenya ngokwenzakala ngasikhathi lezi kakhulu isikhathi lezi emakhasi okuzilibazisa lawo ke social media. Into ephuma kumabonakude kutelevision bahle vele bayilandele ngabantu njalo abathanda ukuzijabulela isikhathi esiningi. Kukanti kwele Zimbabwe abantu abaningi angeke benze lezi zinto bahlulukile kakhulu ngendaba zomnotho welizwe indubeko abalazo ukujabula kwakukhona kuluthwana kumelelwa ngemitshado. Abajabulanga nje abantu baseSouth Africa lapho kule nto yonke khona. South Africa ke ungafika khona alo zathola ukuthi ke le ndawo ezokuzilibazisa izinto ngama-night clubs lalawo mabhawu kuphuzwa khona yonke indawo abantu bakhona bahleli bejabulile kuhleli kusenziwa amaphathi kukanti abeZimbabwe kakula. Njalo ke labo ke omabonakude baningi eSouth Africa babona ke lokho kuthiwa ngo-East TV babona ke singathi imisakazo eminingi-ningi ethiyeneyo basakazela bese bebona bafunde okuningi njalo bephakamisa la masiko akibo. Uthi ke abantu bakhona bahleli behlangene sithi i-social gathering behlangane babonane benze izinto eziningi-ningi. Kukanti ke lakithi abantu bacabanga ukuthenga ithukela bacabanga ukuthenga impuphu lokuyenalendleni umuntu isikhathi senjabulo kasifo eZimbabwe. Kukanti lezomiculo emiculo yangikhona bayibona kumabona kude nemisakazo yemlutshwana yikho ngakubona konke lokhu esithi ngama-challenges laba akulavula igedi ungayezezimbabwe ngoba vele inhliziyo yakho isebuhlungwini kakhulu.
Lokhu kutsho ukuthi izizalwane zakwele South Africa zilesiphiwo esedlula eseZimbabwe kwezomgido lokuhlabela na kumbe abeZimbabwe abatholi ithuba eliyenza ukuthi benelise ukubana umhlaba wonke jikelele ubone umgido wethu kumbe le ndlela esihlabela ngayo.
Kanti kona ke eMzantsi Afrika khona ngale balesiphiwo abantu bangikhona iqiniso elihle iSouth Africa ngasikhuluma lokuthi ukukhuluma kodwa ngendaba zezemidlalo indaba zokulibazisana indaba zokujayiva ezomgido ezomculo ezokuba ke laba ama-actors hayi isiphiwo banazo amaSouth Africa singatshela namanga njalo le mzimba baphiwe bandle badlala kamnandi kutho bona ke ngekuhlaneni kwabo khona abantu abadlala batshengise into abanayo baziqhenye ngalokho abayikho khona ngokwakhiwa kwabo namasiko abo. Kakhulu abantu bangikhona bathanda ilizwe labo bazijabulisa ngalokho yana akula nketha bechabi akula badlulo olukhona abantu nje bayahlabela. Kukanti eZimbabwe zathola ukuthi abanye bathakalelwa ulimi abanye bakhalelwa bolimi akulenzondano kulohlala bezondlile behlulukelwe. UmSouth Africans hayi kukalutshwa lukhula behlulukelwe abantu abathanda ukuzijabulela yikho nje siba nempilo ende. Kukanti ke lakithi-ke ngendaba engingayikhuluma naleyana ukuthi hayi abantu bengajabulanga nemisakazo ngoba mningi laba indawo zokuzilibazisa zibe ningi mhlawumbe laba ahlabeleli bakithi bavunyelwe barekodi benze lokhu okwenziwa njengalabo bovula igedi laboJerusalem ziyaqhubela phambili. Ikuthi ingoma zomakhasi Africans bakhangele okwenzakalayo ngaleso sikhathi bahlabele ngakho. Thina okwakithi singathi ngesilingi lokuthiwa rigid sifuna ukudinga ingoma okuthiwa nyothando sifuna ukudinga ingoma okuthiwa nyokuloya asidingi zingoma lezi ezingani ziyahlekisa nxa sicula sisuke sibe lokho okuthiwa yikuba serious kakhulu ngoba sihlezi sihlulukile.
Umsakazi weStudio 7 uEzra Chisas Banda obesixoxa laye ecingweni esekhilitane. Singakagqili uhlelo lwethu lwalamhlanje othi sikhangele ebesilazo. Amazwe awezwekazi le-Afrika ambalwa asekela eleZimbabwe emkhankasweni wokususa izijeziso zenotho ama-sanctions. inani lezizalwane zakwele South Africa ezizonda abavela eZimbabwe lokhu likonga. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gandhi.